Ngimthemba uyakwazi kanje ukuthi njene lapho okule okukhulumisana khona ngendaba zenele zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutha kuphela. Sokuseduze ukuthi kuphuthe ukubala kulungi.
Wena ke
ngiyakwazi ukuthi futhi nabantu.
Hayi, ungaqhubekela phambili.
Ngiyakwazi ukuthi nabantu babe bebona ngathi sokuphuzile. Kuyaphuzwanga. Kodwa kuyukuthi la likhulumisana mele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivumeleneyo lingazake liphonge ukuphangisha. Ungabona into ephangisha ukwenzakala iyabe ivele ingasezifike ndawo. So kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulude lutho into ebambekayo into futhi engasezidilize noma mbani.
Ye nanto udaba mnumzana Ndebele uthini wena ngodaba lolu lwama memorandum la?
I think from a way back in 2008 abantu bezimbabwe babezele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-results ka-2008 I mean eka-2013 i-opposition ingayawina ema-North nema-South ngakuthiwa babebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokhu but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition ezimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla so nxa sekusuke ezikhundleni lapho yike lapho abazaxhamana khona okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama-ego okuthi mina vele nxa ngingayifuni ngenza lokho nxa ngingayifuni ngiyikhokhela i-coalition benyawuso zibe khona so izinto ezimbili engibona ngani zibulele izimbabwe kakhulu nxa sigayele i-coalition because it's all about egos it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi ngubani ozathatha ziphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele lapha thi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokho?
Ngivumelana layo kodwa kwakhathesi kanti kangiboni ukuthi kulo muntu ozakwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana bezimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi ngakusozikhundla igabhawuthi abantu abantwana bezimbabwe yebo sinaba abantu abanye abavele benama-ego zabo la ikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi nezikhundla bengalani nabantwana bezimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathese ku-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akulanto angayizuzi izanu iyalibuyela futhi kuphawa so ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu bazakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane khonokho ekukhulunywa ngendebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-p f endaweni eziningi ikakhulu elufini langaphela Ndebeleni so kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesa indaba yezikhundla vele kayisebenzi njalo iyalisebenzisana kanti iyalifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livunulane iconcept yokusebenza ndawonye bese liqina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli, ukubona nje
ubakhana uzisukela izolo ngethemba ukuthi yena nxa ngikhanyele i-situation esikiyo ifana le-situation ka-2008 ukuthi even izanu ingabusa engawina abasoze benelise ukubusa ngenxa yokuthi into elazimakuhle so onkosana ngabantu abakhangelele ukuthi okay in case kube ne-GNU lami ngibe yiyi-player okunye futhi unkosana ukhangelele u-2023 yi-still as agent is-fight so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyenze umfula lo ukuthi sona kunganani bese ngisiya phambili ngoba in any countries I mean asikho France lapha asikho America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi uyarun i-presidential election ungela party ungela ama-structures ungela ama-MPs let's assume ewine lokhu zakhona i-presidential yakhona how is it going to run the country engela ama-MPs so it's ngemethi zika-grade 1 kuthiwa it can't